Wala mugela emoyini ngenjabulo ngontungameli inkomo. Endabeni zethu lamhlanje.
Bona ngathi bayenza into ehle ukuthi kona baxwayise abantu. Ukuthi nxa belahla into zabo bengaphongi ukujika ndawo zonke.
Uhulumende upha amakhansili lamankampani amaviki ayisithupha ukuthi alungisise indlela alahla ngayo ingcekeza egoqela ephuma ezambuzi kanye lemafekithali ukuze ingangeni emanzini anathwa nguZulu.
Kunezinye izikolo ebezivalela abantwana, uthole umuntu emnyango webhasi evalela abantwana abangengabhadala ngensizo egele ukuthi abantwana bengayi isikolo. And khonoku kukhanya ngathi kuyikupha amanhla okukhulu ngoba uhulumende ukunesegcekeni wakube wabalunga kulo mntwana oqothwayo kodwa abe beqotha abangezwana.
Abantwana abaningi bavalelwe ukuya ezikolo abafunda behlala kuzo ezama-boarding schools lamuhla ngoba behluleke ukuhlawula ama-school fees. Izakhamizi zakoBulawayo zithi lokho zihlalela evalweni ngemva kwembiko ethi kulesilwane esilokhu sibhotabhota endaweni esigoqela iWaterford leBenside kusukela ngeviki edluleyo. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela kolumsakazo. Uhulumende usephe amakhansili lamankampani amaviki ayisithupha ukuthi alungisise indlela alahla ngayo ingcekeza egoqela ephuma ezambuzi kanye lemafekithali ukuze ingaze yangena emanzini anathwa nguZulu. Lokho kuphume emhlanganweni oqhutshelwe eHarare namuhla phakathi kukamphathintambo obona ngendaba zezabelo umnumzana Ignatius Chombo. Omanzipala kanye lamankampani amakhulu agoqela iDelta, iCSC, amagalaji athengisa amafutha ezimota kanye lamamotshari. UChombo obize umhlangano lo ngemva kokuba kuvele ukuthi amankampani amaningi ajikela ingcekeza eluhlaza emanzini agcina enathwa nguZulu okuyinto efaka abantu kanye lemvelo engozini enkulu. UChombo utshele iStudio 7 ukuthi amakampani lamakhansili aza kwehluleka ukulungisisa lolu daba phakathi kwamaviki ayisithupha abekiweyo azajeziswa kabuhlungu. Sixhume ukhansila weHarare umnumzana Peter Moyo yena othi uyayisekela imizamo kahulumende.
Ya, mina mbona zinto enhle kakhulu ukuthi kona ahlangane lamakampani zona la. Abanye bangkona pho kuba ngama fly by night companies abangabona ukuthi kona into abayenza ingozi ebantwini. So mbona ngathi bayenza into enhle ukuthi kona baxwayise abantu ukuthi nxa belahla into zabo bengaphongi ukujika ndawo zonke. Ikhansili ile ndawo lapho elingadampela khona izinto zenu eziyabe ziyirobert lane eyabibolile kumbe okunye nje okutshetsheneyo. Abanye bayathatha even isinkwa esibolile bejika emanzini. Abanye bayathatha ama-oyili bejika emanzini abazavuka beyanatha kusasa babe sebesikhansili iroma. Amakhampani amakhulu sivile amakhulu amakhampani uyabona besezinto yona leyo eyokuthi kona bayabe bayangcolisa amanzi anathwa nguZulu. So mbona ngathi kumbe nxa bengakulalela kuyakwinto enhle.
Imithetho yona eyokujezisa abephula umthetho abatholakala bengcolisa amanzi ungathi iqinile yini iyalandelwa iyahlonitshwa njalo?
Akula muntu ohlonipha umthetho nalowo ngoba abantu abayabefanele bawuyeze lowo msebenzi ngabantu abazifunela ipolitics. Akula muntu olandela umthetho wama-bylaws ekhansili ukuthi kona ahambe ayenforce umthetho. Akula ngazobathuma ukuthi kona khangelani into le yenzakala endaweni ezinje ezinje. For example, elokhinva kunabantu ababephokudampa amazenge amanye abolileyo izinkwa ini ama-oil amagrizi. Sathatha inumber yangkona sayanika ama-directors ukuthi kona ba-act. Akula abayenza umsebenzi. So bayabona nje ama-companies ukuthi kona angaze siyenza kule nto esiyenzwayo. Okuhluphayo ukuthi kona ama-politician yibo abanikazi bemakampani wona lawo. Yikho okuhluphayo. Kuyabe kufanele ukuthi uhulumende abe very strict kungelandaba ukuthi ngubani.
Umnumzana Peter Moyo ngukhansila wedolobho leHarare ubexoxa ecingweni leStudio 7 ekhona leHarare.